Endabeni zethu lamhlanje kungolwesine ngoBakazi 9, 2018 lizothulelwa uPastor Jeremiah. Isiphatha mandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, uMnumzana Tendai Biti umiswe phambi komthethwandaba namhlanje ngemva kokuphindiselwa ekhaya yiziphathamandla zakweleZambia lapho akade sidinga ukuphephela khona. Omunye wababakade bencintisa esikhundleni sikamongameli weZimbabwe uMnumzana Timothy Chikuvare ukuthaza inhlanganiso ye-SADC kanye leyezizwe zomhlaba ukubana zibambe ngamandla iZimbabwe ukuba iqhube ukhetho olusanda kuqhutshwa kakutsha. Amagqwetha abona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu apha imbono yawo ngenyathelo elithethwe ngeleZambia elokuphindisela uBiti ekhaya elilakho ukufaka impilo yakhe engozini eZimbabwe. Ku-Livestock lamhlanje lokhu sigcale kumphumela yokhetho lwangeviki edluleyo kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhuthwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.